o eNdebele.
Lingani tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7. Siyaxolisa, lingani uvuka njani emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ka 5 Nhlolanja 2020. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Donald Trump weleMelika izolo wethule umbiko wakhe wesimo sesizwe encoma imisebenzi kahulumende wakhe.
Madam Speaker, Mr. Vice President, members of Congress, the First Lady of the United States.
Abaphila lesimo sejwabu elingena ilanga ele ese albinism bathi ayikho inguquko empilweni yabo. Ekuqhubekeni kokonakala komnotho welizwe, inani labaphuma elizweni besiyadinga amadlelo aluhlaza liya liqansa.
Amanzi ungani amanzi agcwele udaka, uzama ukuthi uklina amanzi avelelo daka. So mbona ngathi nxa singantshintsha nje sibone umbeni iphathi, sibone ukuthi engxenye ibengenza ngcono, ngoba ambone ukuthi lokhana kuyalungiseka lokhuya.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump izolo wethule umbiko ophathelane lesimo selizwe lakhe o-State of the Union Address, lapho azichaye khona isifuba esithi phansi kombuso wakhe uzulu weMelika sephila ngcono ngoba esesungule imisebenzi eminingi ebangele ukwehla kobuyanga. Okunengi asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Njengehlala yenza, uMongameli Trump wethule umbiko wakhe phambi kwamalunga edale lePhalamende eleCongress, lapho obekulabanye abahloniphekayo ekade benxusiwe. UTrump uqale ngokuzincoma esithi eminyakeni emithathu esembusweni usevuselele umnotho wahlenga labantu abaningi phakathi kobuyanga, njalo wasungula imisebenzi athi yayidilizwe nguhulumende kamongameli Barack Obama.
3 years ago, we launched the Great American Comeback. Tonight I stand before you to share the incredible results. Jobs are booming, incomes are soaring, poverty is plummeting, crime is falling, confidence is
eminyakeni emithathu edluleyo sasungula inhlelo zokuvuselela ilizwe lethu. Namhla ngizelethulela impumela. Imisebenzi iyanda, imiholo yabantu iyakhuphuka, ubuyanga buyehla, ubugebengu labo buyehla, njalo ilizwe lethu selihlonitshwa njengakudala.
America's enemies are on the run.
UMongameli Trump wengeze wathi inani labansundu kanye labohlobo lwesi-Hispanic elingasebenziyo eMelika selehlile ngesilinganiso esikhulu ngenxa yenhlelo zikahulumende wakhe. Ekhuluma ngezempilakahle, uMongameli Trump uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka elwela ukuthi uZulu afinyelele inhlelo zokwelatshwa ngembadalo ephansi. Ucele njalo amalunga edale lePhalamende ukuthi ethule umthetho oyehlisa intengo yamaphilisi ngoba edula kakhulu.
I'm calling for bipartisan legislation that achieves the goal of dramatically lowering prescription drug prices.
Ngikhuthaza amalunga edale lePhalamende ukuthi aphume lomthetho ozakwehlisa intengo yamaphilisi. Liwulethe kimi ngiwusayine ngokuphangisa. Elokhe ekudaba lwezempilakahle, uTrump uthembise izizalwane zeMelika ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukwenqabela igciwane le-coronavirus, lona eselibulele abantu abaphose bafike amakhulu amahlanu kwele China. Bakhona abahlaselwe ligciwane leli eMelika abalaliswe ezibhedlela. Umnumzana Trump wengeze wathi uhulumende wakhe ulenjongo yokuqeda njalo igciwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele HIV eMelika phakathi kweminyaka elithumi elandelayo. Umongameli Trump usole njalo abantu abangena kwele Melika ngaphandle komthetho esithi abanye babo yizigebengu ezidala amacala agoqela ukubulala. Ngokunjalo uthe uhulumende wakhe uzaqhubeka eqinisa imithetho elawula ukungena kwabo kuza eMelika okugoqela ukwakha umduli emhlubulweni welizwe ongcelelane leMexico.
Just 29 days ago, a criminal alien freed by the sanctuary city of New York was charged with the brutal rape and murder of a 92-year-old woman.
Kunsukwana ezedluleyo kulesigebengu esasikhululwe lidolobha leNew York esabotshwa setheswa icala lokudlwengula lokubulala ugogo oleminyaka engu-92. Waqala wabotshelwa elinye njalo icala wasekhululwa. Asisoze sikuvumele lokho. Baningi abadabuka eZimbabwe abahlala khonapha eMelika ababukele umbiko kamongameli Trump. Omunye wabo ngumnumzana Gary Twala Jackson, yena ohlala edolobheni leTexas. Sebuze uThwala ukuthi ubone njani umbiko kaTrump.
Uze wanikeza izibonelo ngezigameko ezimbi ezenziwa ngabantu bokuza ngapha, kodwa akazange wawuvula ngamanyala ayenziwa ngabantu balapha abazalwe bakhulela lapha kwele America. Sikhuluma nje ngalezi sibonelo, idolobha nje leDallas kuphela amalanga amabili amathathu adlulileyo bayedlula abantu abahlanu, abantu asebebulewe ngodlame olwenziwa ngabantu balapha abantu bokuza.
Uthembise njalo ukufaka imali enengi emakolishini lasemanyuvesi abantu abamnyama ukuze bathole imfundo ephezulu bapase. Ubona lokhu kumtholela usekelo yini abantwini abamnyama kuyiwa nje kukhetho ekupheleni komnyaka?
Cha, angikubone lokho kumtholela abantu.
Omunye njalo obebukele ngumnumzana Dan Moyo, yena ocubungula ezombusazwe.
Ubekhampena, ubekhulumela ibhesi yakhe ezincomo ukuthi usenze umsebenzi omangalisayo ukudlula umsebenzi wenziwa ngo-Obama labanye nabanye amaprezidenti asemandulo adlula kuwo. So ya isibonile ukuthi ngempela kukhona kodwa obekungamnandanga ngoba sibone uma efika uNancy Pelosi etuzama ukumchawula wavele wabheka eceleni ngazange afise lokuthi amchawule. So kuyakhombisa ukuthi hayi akubanga kahle phakathi kwabo bobabili.
Kudaba lwe-immigration, uTrump uthe uzaqhubeka evimba abokuza. Ungathini ngalokho?
Vele into yakhe maye campaigner uTrump sambona even ngo-2006 uqala ngokuhlasela ama-immigrants.
Eseqedile ukwethula amazwi yakhe uTrump abebandla eliphikisayo elama-democrats labo bethule umbiko wabo bephikisa akukhulumileyo. Oyethulela umbiko usiba lukhulu wesabelo seMichigan unkosikazi Gretchen Whitmer uthe lanxa umongameli Trump esithi uhulumende wakhe usungule imisebenzi, baningi abantu abadubekayo eMelika abangelayo leyo misebenzi. UTrump kazange akhulume lutho ngezwekazi le-Afrika. Kazange njalo alulokothe udaba lokuthonisiswa kwakhe ngamacala agoqela elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika kanye lelokuvimba isandla sedalele Congress ngesikhathi liphenya leli cala. Idale leCongress likhangelelwe ukwethula isinqomo limgeza uTrump namuhla ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe lamaRepublicans, bona abale ukuthi kuvizwe abafakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
The Voice of America, VOA.
abaphila lesimo sejwabu elingena ilanga ese-albinism bathi ayikho inguquko empilweni yabo ngoba nanku iningi labo lilokhu lisehluleka ukufinyelela ukuthenga amafutha okumele bawasebenzise ngenxa yomnotho ongahambi kahle. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosazana Kwendisa Mshonga okhokhela inhlanganiso yabaphila nalesi simo sejwabu Alive Albinism Initiative uthi noma sibele minyaka leminyaka belwela amalungelo abaphila ne-albinism isimo lokhu esizifananela nje lalapha ebesikhona iminyaka emine kumbe emihlanu edlulileyo osokufaka impilakahle yabo engozini.
It's so sad to know that each month or in every 2 months we are losing a person with albinism because of skin cancer. Because they didn't know how to protect their skin, because they didn't know where to go.
Inyanga inyanga inyombe phakathi kwenyanga ezimbili silahlekelwa ngumuntu ole albinism ngenxa yesifo semvukuzane iskin cancer ngoba bengazi ukuzivikela izilonda zize zikhule.
Uthi abantu abaphila le-albinism banamafutha abamele behlale belawo bewasebenzisa ukuzivikela kumalangabi awelanga esiyisona isitha esikhulu ngaphandle kokukhangelelwa phansi nguzulu. Unkosazana Kamuchirai Uzande ophila nalesi sifo uthi inkinga yokuthi amafutha akhona sibili kodwa intengo yawo kayifinyelelwa ngabanengi.
Mafutha acho ari kutidhurira tikada kutarisa mari kuisa kuma 300 and something. Of which kabodro kacho kanenge kari 100 kana 150 mils hakatokwani kupedza mwedzi wese.
Amafuta akona ayadula sibili ungakhangela amafuta la abiza $300 kusiya phezulu okuyimbodlela okungacholutho pho umuntu osemaphandleni angakwenelisa na.
Unumzana Pedro Kamocha olwela amalungelo abale albinism eloba izingwalo uthi lasemizini ehleli abantu abanengi kulodubo lokubandlululwa kwabantu abale albinism okuyinto okumele iphele. Uthi impendulo kunkinga zabo kungaba yikusekelwa ukuba baziphathise baziphilise benelisa ukuzigcina bezithengela lalawo mafutha.
Yini isishiwo changu lokutarisela kwazo ukuthi babe banobatanizwa kube abantu banotsagirwa like ma self-help project.
Kuyadingakala ukuthi abantu abanje baphathiswe ngendlela engenza bazinakekele ikakhulu ama-self-help projects ngoba bengabantu abenelisa ukuzisebenzela.
Asenelisanga ukubamba umphathi ntambo obona ngezokunakekelwa kwabantu kodwa uhulumende uthi usekulolongeni umthetho ovumeza ukuba amafutha adingakalayo ngabantu abaphila le-albinism enelise ukungena elizweni kungelambhadalo yomthelo wejuti ukuze intengo yawo ibengenganeno lapho isingena-ke ethengiswa emavinkilini athengiswa imithi amafamasini. Inhlolisiso esanda kwenziwa itshengisa ukuthi phakathi kwabantwana abazinkulungwane ezine ezikolo eZimbabwe oyedwa utholakala ele albinism njalo leli nani lengezelela singena emaphandleni. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Newsday lithi umphathintambo wezempilakahle udokotela uBhadaha Moyo ubuzisisiwe ngamalunga edalela ephalamende ukuthi ilizwe lizimisele na ukuzivikela ekumemethekeni kwegcikwane le-coronavirus kwavela ukuthi alila le mitshina yokuhlola leli gcikwane. Iphephandaba lebulembu elezimlife.com lithi unkosikazi Mary Chiwenga ulandula icala letheswayo elokutshaya usisi olinda abantwana bomkakhe uKonstantino Chiwenga okwabangela ukuthi avalelwe esitokisini ngempelasonto. UMary Chiwenga kumaphepha okucela ithuba lokuhlawula ibail uthi wayengeke enelise ukutshaya untombazana lo ngoba izandla zakhe zivuvukile njalo zibuhlungu. Amagcwetha athi untombazana lo othiwa nguDelight Munyoro walaywa nguChiwenga ukuthi aqambe amanga okuthi watshaywa umhlathi nguMary waze waxega amazinyo. Okwamanje ke ke silalele amazwi enu lina balaleli bethu liwathumele nge WhatsApp.
Labo bantu asebehluphile lapha kumthwakazi abahamba bebulala abantu uma bebathola bedlala ingoma zendolwane. Yiwo amashurugu akhona la athunywa ngumnangagwa kwenziwa ngabomo. Zenze ngathi abazi ukuthi kwenzakalani. Kuyibo abathuma abantu ukuthi abahle beqalele manje bethusela abantu kusiyafika i-2023 elections kungala order, maybe ugcine ungavotwanga. Babanikeza izikhali. Babhedala abantu bezanu PF babulala ilizwe ngaba bayatshontsha izimpuphu kathi vele kwenzakalani. O-America bathuleleni bengangeneli bencedisa abantu. Khuphi idoti zabantu leli.
Hayi, mina igama ngifaka sithi ngikhulumani lapha South Africa. Udubo olukhona ngalaba badala ababusayo bazitshela ukuthi bona yibo vele kumele balungisele imuli zabo le kusasa lezihlobo zabo. Laba abanye abangazange balinti sizinja vele abasibali. So hayi kungazelani, sizebe sitobha amathambo nawo njengoba vele sesabulawa kudala sikhathele ngalo mbuzo.
Sanibonani ku-Studio 7, mina igama lami Adolf Shaba, ngithanda ukukhuluma nesifindi se-Youth League ZANU-PF ukwazi ukuqamba abantu abayibona aba-corrupt eZimbabwe. Lokhu kuliqiniso ukuthi izwe lakithi libulawa i-corruption notama-sanctions njengalokho behlala bekutsho. Noma nje kungaba labantu abasolayo ukuthi konke lokho abakutshoyo kunabantu ababasebenzisayo, kodwa eqinisweni into abayikhuluma yinto ebona nguye wonke umuntu. Ngisho nesalukazi esisemakhaya esingazange sangena nesikolo siyakwazi lokho. Ngibuye kule ndaba yesibili, i-constitutional court i-expose i-Africa njenge-region ukuthi njenge-continent ngokwazi ukuthi i-Africa mihla yonke ihlalethe ama-election a-free and fair wona etshontshiwe. Kufana lakithi beza nje bathi ama-election we-free and fair bengazange babhekisisa izinto eziningi. Siyabonga kukho konke ngoba namanje kuwo wonke ama-election azolandela lethemba i-SADC, African Union namanye ama-organization azaqala akhangelisise abone ukuthi i-result ekhulunywa ngayo ephumileyo yiyo iyahambisana nalokho.
Kubonga basakazi be-Studio 7. Mina ngithanda ukubonga mani indlela ukhetho olusingathwe ngayo i-Constitutional Court yaseMalawi. Ngiyazibuza ukuthi kodwa ngade kuseZimbabwe amaqhubaqhuba emali lawa abethenjiswa amajaji eMalawi ubusuku nemini, kambe ngabe kuseZimbabwe angithi ngabantu bathenjiswe bephila amajaji athatha amaqhubaqhuba amadola lawa bafaka ezambeni zabo. Siyabonga kuma-judges eMalawi ukulida by example. Kukati laba ama-observers abafana abantu ababeseZimbabwe babeZimbabwe mina beSouth Africa abagijima bafika bathi ukhetho it was free and fair, kodwa amajaji akwalile ade ekhethweni tipeks ayikazisebenze. Angazi ukuthi sifundoba lesizafundwa ngomalaba lezikimu zakhe ebhentshini abalihleliyo abala into abayibonayo ukuthi ukhetho lwadliwa, kodwa bona bafika bathi proof is not enough, ukhetho kalidliwanga. Le yinto isuke isizwe sobuhlungu. Siyabonga ebantwini beMalawi, sibonge kunye lamasosha eMalawi abemela abantu kati amasosha eZimbabwe wona against labantu asaphotha ababusi abayibo abasezikhundleni, kodwa amasosha eMalawi asaphotha uZulu asazi, kodwa kubuhlungu okwenziwe eZimbabwe.
Sanibonani ku-Studio 7, hayi ngiyajabula lami ukuthi ngingena ehlelweni ka-Studio 7. Hayi gama umelusi ngasetsholotsho kwesikhendi. Hayi nginithi sicala ngayo umnangagwa, umnangagwa lo wachitha abadala bakhithe igugura wendo yakhe lokuebhizetshela abantu amanga. Kata abantu bakhitha bafunda nini ukuthi beyekhele ukuthi besapotane bezame izame yaqhetha ogogo bethu lobobaba bethu namanje lokhu ibambelele kopha esihlalweni. Hayi ngiyahambi kakhulu, ngiyabonga abona nendlalo zingaka ngenxa yabo la bantu bezame yona kawulo zizafizika nabazakubona amehlo straight.
Sanibonani ku-Studio 7, nigama elizwi lami undodana Ndlovu ngokuhlala nilapha eGoli enkaya eGoli yikho lapho engizalwa khona. Mina into engiphatha kabi ikakhulu basakazi bami indaba
yalesi esivele kakhulu lokho esikuzwayo, lokho esikuzwayo lapha ku Studio 7, ukuthi napha laba beyouth isiveza ukuthi kukhona kunabantu abangamaqindi phakathi kwabo, ngathi abantu abenza corruption ezinye indlela, abantu abatshontshela uZulu, batshontshela umphakathi imali bezenza umathanda bowesomnotho. UZANU-PF akula kuthi kuthiwa mhlawumbe ngumuntu oyedwa owisa umnotho. UZANU-PF abantu abawisa umnotho yibo bonke bona bana bakuZANU, nothi ukuthi kunalaba abayi-5. Lokhuyana nje siyazi ukuthi kukhona omunye owakhuluma athi kunkhona, lokhuyana kufana nokuthi kunkhona umuntu ethi kunkhona athi kunkhona yibona labana abantu abawisa umnotho kuZANU. Abantu abawisa umnotho lafuna kuZANU iZANU yonke iphelele. Lokhuyana sokwezinye izindlela zokucathisa nje izinto ukuthi kungikhona kube ngathi kuthiwa iZANU isizama ukuqeda i-corruption, ayikho into eyenziwayo laphana nje, izinto nje ezizama ukuthi kubulawa abantu ingqondo. Kanti abantu sebehlakaniphile manje, sebayayibona iZANU kubi bayo ukuthi vele sobuzulisekile, ngazama ukuthi izama ukulungisisa yena nto eyilungisisayo, ayikho nje.
Labo ke yibo abalaleli bethu abasithumele incwadi ze WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ukuthi lizenze zibe mfitshane indaba zenu ukuze senelise ukufaka zonke. Siyabonga. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwelemelika, inani lezalwane zeZimbabwe eziphuma elizweni zisiyadinga amadlelo aluhlaza liyalicansa. Emahofisini kaMsithele abedlula phose ingxenye yesigidi abadinga amapasipoti bathiwa bayawaswela, kuthi lapho kugadwa khona amabhasi asuka elizweni emaningi kakhulu njalo endaweni zakhona kuyanyakazela. Sixoxe lo suku Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika oke wavakatshela eZimbabwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bengisekhaya uDisemba loJanuwari, hhayi izinto ekhaya zimi kubi kakhulu, zimi kubi, imali iwile and abantu abaningi sebesebenzisa ama-US dollar and ukuthi uyitshintshe from ibhondi vele kunzima ngoba i-rate yakhona iphezulu ikakhulu emntwini ohlala ekhaya. Awuboni thina esivele diaspora kungcono ngoba siyabe siyithwele i-foreign currency, kodwa lakho lathi kade kusisinda kakhulu nxa sukhangela ama-rate akhona. So akunzima kakhulu okwala even lezitolo sokukhweziwe ama-price akhona nxa uthenga nge-cash versus uthenga nge-eco cash. So kungani bafuna i-cash kakhulu but discourage eco cash? So uzabona ukuthi into engxathi yabe i-10 pond nge-cash kodwa i-40 pond nge-eco cash.
Sizwa kuthiwa abaningi abantu asebesuka elizweni ngenxa yomumo, wena ubona ngani ba kuyasala kunjani nxa ukhangele wena ngokubona kwakho owakubonayo?
Mina ngokubona kwami lokhuya kukhatshana ukuntshintsha, kukhatshana ukuntshintsha kakhulu ukuthi abantu kangibasoli nxa bebaleka, ngoba lathi sinje sihlala e-diaspora sibalekile ngesikhathi esingekagwani ukuthi sisuke. So abantu bengazinceda bengasuka ngoba impilo yakhona vele nxa uzathenga ikhabiji nge-30 bondi anje yabona uyayithatha ngapho umuntu. Kuthi abezikolo abanye abantwana sebehlezi phansi ngoba izikolo fees abazikwanisi, indawo yonke sebefuna i-foreign currency uyayithatha nga.
Manje labana ababesithi bona bengabuyela ekhaya njengoba sokulo hulumende omutsha, ubona ungani kuzayenzakala yini khona?
Amboni, ngoba eqinisweni uhulumende omutsha uyenza izinto zaba worse than omdala lwa. So uyenze kwaba worse vele, sokuwesi vele, akula order. Into yakhona ivele kayidiscribeki vele lokuthi ungathi umumo wakhona unjani, ngoba uvele umi kubi kakhulu. Mina ngathi sesibuyela ku-2008 nxa umumo lwana ka-2008 wawuwasi wona lwa kungani sokunjalo.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi kube ngcono?
Mina amangamabi mbona engani ngxeni nxa singatshintsha uhulumende, ngoba lokhuyana kufanayo ukuthi namanzi asavele wavele wathatha amanzi, ungani amanzi agcwele udaka, uzama ukuthi ukline amanzi avelelo daka. So mbona ngani nxa singantshintsha nje, sibone umbeni party, sibone ukuthi engxeni ibengenza ngcono, ngoba ambona ukuthi lokho kana kuyalungiseka lokho noma kungajintshwa ngiphathi u president wethu athi step down kuthatha omunye sibona ukuthi omunye engcane engaklina ilizwe leliyana libe ngcono.
Lo ke ngusuku Ncube isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Indiana. Hamba ke lo msisi K besigcibela uhlelo lwethu lolamhlanje ngengoma ethiwa iyalenda. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe sidibane ngesikhathi sika 7:30 ntambama. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo.